wakuvele kulamarhungarhunga okuthiubuhle yane phakathi kukunatagule westakunda le-resistant ekajohn mangunja akumanga kahle kule mibuzo eminingi ukuthi izimali azisebenzisayo ezokuthenga imigodi wayeyithatha ngaphi kwaba lama-government bonds kwaba le-command agriculture lezinye izimali ezimbalwa ezithize nxa-ke sokuphuma imibiko yokuthi izimali zakhona azihambanga kuhle kutho ukuthi impendulo zakhona zikakhona uzulu uhle abe le mpendulo asingazi ukuthi yengxe akulabufakazi kodwa thine sikubanayo uhambelana lemicabango eyayivele ikhona ngembuso ezimali zikakhulu ahlakhwileni
nxa sikhangela-ke ukuphekapheka incwadi ezama-invoices okunye okufeji lento ezinjalo kulula kanganani ukuthi umuntu akwenze khona
into eyenziwa ngosobhizinisi i-transfer pricing lokugoqagoqa amakhampani amanye ebhalelwa eqabiswa kwezinye indawo ezinjengabo-Cayman Islands e-Mauritius kumbe e-Virgin Islands athiwa ngama-tax havens yinto evele ikhona antho sake sayizwa bekhuluma ngayo ugold mafia leyani i-aldo jazira yinto elula kakhulu nxa usebenza labantu abenza ethi ayi-financial engineering akuhluphi kodwa nxa imali zakhona ziziningi kuya kusetshenzwe ama-central bank okudlangudlwane nala njengabo-reserve bank of zimbabwe kodwa ayisho into enzima ukuthi yenzakale
akubophi izini khonokho baba ngwenya
uyabona mfowethu nxa singakhangelisisa udaba lwe-transfer pricing le money laundering vele ye singathi khona i-international crime i-interpol vele basebenzisa umthetho wabo ku-interpol ngoba imali ezinjalo yizo ezisetshenziswa ukungenisa imali kuma-networks e-terrorism enjangeyo-jabab labobani bani abe-middle east vele i-financial engineering enjalo iyabo ifanele ibophise yayokho emthethweni
akuvimbeki khonokho ngezinye indlela
kuyahlupha ukuvimbeka ngoba ungabona ukuthi imali ezinjalo kukaningi kusebenza ohulumende ababusayo esingathi ngama-banana republic so nxa into yakhona isenziwa kusetshenziswa uhulumende kuyahlupha yikho kuyabe sokungena udaba lolwana olwezitshekiso ngoba nxa usenza into enjalo ungazama ukusebenzisa amabhenki angelahulumende phakathi kabavumi uhambisa imali yakhona ngoba kule ama-clearing house ama-international funds ayenziwa i-central place nxa amabhenki akhona bengaba bele mbuzo eyokuthi imali yakhona ihamba kanjani ivela ngaphi kawusuzeihambisa imali enjalo so kusebenza kuphela nxa ohulumende abamngcolileyo besetshenziswa esingathi ngamangesikhiwa ama-chromi capitalist.